lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe, usevakatshele ilizwe lakhe, usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe. Singakhangela ama-trip akhe asewenzile, lokhu wathaya ikhuwe ekhipha umgabe esikhundleni, asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba. So lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho, uyabe ehamba nge-private aid, ehamba ne-security yakhe, imali eziningi ngapha ilizwe kalila magesi, ilizwe kalila manzi, alila msebenzi, akula kudla, ilizwe nje limimanzonzo, akula lutho oluhambayo. I-country, i-state is actually crumbling. So lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi, akwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela, aqalisele ngaphi. Ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye, asikho na okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho wakhe?
Akulanto, loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe, naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezana bokuthi khonkhona hayi iZimbabwe is open for business, waba yi-narrative yona leyo, nanamhlanje lokhu eyihlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe. Abakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani, imota ihlanganiswa njani. Ungazi ubanika ama-parts lalaphana lalokhuyana, akulalutho abakwazi. Uyathatha i-CD, amaviri emuva afake phambili, athatha emuva afake phambili, athatha i-injini ayifake ngemuva, yona kumele ibe phambili. So ngumuntu nje okululeza, akulalutho oluzaphuma, ikudlala nje nesikhathi. Into osokumele iyenzakale, abantu abangaba lethemba la ngani nguba umuntu lo wangena ngekhulu, and ukuphuma kwakhe akasoke aphume nge-election, kuzamele aphume futhi ngekhulu. Sokuloyiswa-ke ukuthi nga yena lo umuntu wachaya umgabe ikhulu uthi wenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo, then kube le-inclusive government. Ibe yi-inclusive government eyangena ngo-2008, abantu kube lilizwe, sibuilde i-nation, ngoba kathesi the country is not a nation. I-country is divided on tribe alliance, is divided on regional alliance, is divided on classes. Singeke saba lelizwe elingathuthuka. These are the things umnankakho okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle. Aqala alungise induku ezikhona elizweni, hayi khona ukuthi edinga amakhiwa edinga i-business. Kathesi usupplementa i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni, but akuncedi bantu ngoba imali liyana ngayimali okumele ithathwe ivula ama-industries, abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo.